sokuyizikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
bekuvele kungelazimoda bezinutshwana singazi ukuthi ozibuqo bevele bengaphi kumbe bebedelidizi, kodwa iqhukula abantu amaqhuku lamaqhuku abebonakala kuma bus stop la amalokithi wonke ndijikelele phosa izolo imini yonke.
Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokuthi iningi labantu liyaswela imota zokuhambisa, njalo uzalungisa lolu hlupho ngokusungula uhlelo olusalulongwa olukhangelelwe ukuqeda lolu dubo.
And, you know, I think we have a responsibility to protect the people of South Africa first. You know, we're hoping that all those 8,100 occupied bus Africans are doing better than the law.
Idolobho leJohannesburg selethule umthetho ohlose ukuthi zonke indawo zokuthengisela ezitaladeni kuleli dolobho zithathwe izizalwane zakwele South Africa. Umanyano owe-European Union usukhuthaza amazwe wonke angamalunga ukuba engasathengi amafutha ezimota leyinye impahla kweli Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokuthi iningi labantu liyaswela imota zokuhambisa, njalo uzalungisa lolu hlupho ngokusungula uhlelo lwe-Urban Mass Transportation System olukhangelelwe ukuqeda lolu dubo. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yebulenjini e-Twitter namhla ntambama. Kodwa uMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi kufanele kuvunyelwe ezinye imota hashi ezenkampani yeZobco kuphela ukuthi zithwale abantu.
KoBulawayo uhlupho lwezimota lukabili. Okwakuqala, nxa sikhangele izimoto ezithutha abantu zisuka emalokitshini siye esidikidikini sedolobho, kuvame ukuba yibo zukho, ngaba ngamabhasi kumbe kube ngamakhombi. Kodwa-ke sikunanzele ikakhulu izolo kumbe ikakhulu mhla ka-3 May, yikho ukuthi bekuvele kungela zimota, bezinutshwana singazi ukuthi ozukho bevele bengaphi kumbe bebedelidizi, kodwa iqhukula abantu amaqhuku lamaqhuku abebonakala kuma bus stop la amalokithi wonke nje jikelele phosa izolo imini yonke. Ufica ukuthi lezi ezinye izimoto ezazivele zichova kudala, ombayiwa labo city transit laba labo bupta abangasavunyelwayo ukungena emgwaqweni, sokuthiwa-ke yimshikashika lanxa kuyizovela izimoto ebesizazi ziyabe zingavunyelwa ukuthi zingene edolobheni. Amapholisa abevimbile nxa zonke, okubangela ukuthi abantu abaye emsebenzini bagcine bephuzile kumbe abanye vele bagcine bengasahambanga. Kube sokusithi ntambama-ke kuphinda kube isiqhobeqhobe futhi khonaphana lapho ogadelwa khona kibo Hamara, kibo Lion langaphi ngaphi, ngenxa yokuthi izimota lezi ziyabe zisilele zikazubukho, njengoba lezi ezingalamabhakani kazubukho baye bevele bengazifuni emgwaqweni. Sibe sesiba lohlupho lwesibili lokuthi nxa umuntu esuke elokitshini esiya kwelinye ilokitshi kuvele kakulazubukho, izimoto ezithenjiwe yilezi ama-Honda Fit lamanye nje amakhombi angarejistanga andazuku. Manje amapholisa abevimbile izindlela zonke zonezo, kusuka-ke kubangela ukuthi abantu bagcine bengasela zindlela zokuthi bafinyele abafuna ukufinyelela khona. Ntathe umzekeliso, nxa umuntu esuka mhlawumbe kosekusile eNkulumane ezama ukuthi aye e-Country Park kumbe ezama ukuthi aye eLuveve, amapholisa angavela vimbe izindlela lapho ohamba khona lezo zimota, kusho ukuthi abantu laba basela izimota zokuhamba ngoba vele kakulazizubukho ohamba kuwona lowo amaroads. So yizo-ke izinhlupho abantu abahlangana lazo ngenxa yemonopoli kazizubukho, njalo ebangelwa ukuthi amapholisa abevimbe imigwaqo lapho kumele izimota lezi ezincedisa abantu zihambe khona.
Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi balunanzelela udubo
olubhekane labantu njalo bazalulungisa. Ubona ngani lokho kuyathembisa yini?
Uhlelo lolo abalukhulumayo yebo kungaba luhlelo oluhle nxa kuyukuthi lusungulwe kuhle. Esikunanzela ukuthi bekungamelanga kuqalwe kumiswe amakhombi lawa vele kade sebenza ngaphansi kwamakhampani kaBupta, makampani kaMbayiwa, lamakhampani lawa kaCity Transit kumbe Apricos labana kade beqonda kibonasti ngale labo UPH. Bekulula ukuthi uhulumende aqale aqogelele abe lezimoto ezaneleyo ezizathutha abantu nxa sokuthiwe lawo makhampani kumbe mhlawumbe asavunyelwa. Kumbe njalo uhulumende akhulumisana lalawo makhampani ukwenzela ukuthi basebenzisane in partnership ukuze kungabi lohlupho lwe-mass public transport system. Kodwa kathesi sikunanzela ukuthi vele izimoto lezi esithi ngezikazubuko kasizo zikazubuko, but ngizimoto ezilabanikazi abacathe ngaphansi kwebhakani likaZubu. Yikho futhi ukuthi le mkhehlekhehle emningi esikhangela ukuthi ngabe kuthiwa ichovisi emakhaya ithwele izinqola khona-ke, kodwa kathesi yiyo esithwala abantu lapha edolobheni. Fica ukuthi kuyabe kule ntuthu esabeka isigaqa sentuthu kukhoza i-pollution emadolobheni. Njalo lezi amabhasi lawa ayabulala imigwaqo.
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ecingweni ekoBulawayo. Idolobho leJohannesburg selethule umthetho ohlose ukuthi zonke indawo zokuthengisela ezitaladini kuleli dolobho zithathwe yizizalwane zakwele South Africa. Lokhu kubikwa kuzadala ukuthi abokuza abagoqela beZimbabwe bathwale nzima ngamandla. UThuso Khumalo usipha lolu daba iseJohannesburg wele South Africa.
Ngokutsho kwesiphathamandla sedolobho leJohannesburg esibona ngezomnotho kuleli dolobho uMnumzana Nkululeko Mbudu, umthetho omutsha lo uhlose ukuthi amabhizinisi okuthengisa ezitaladeni ahleleke kungaminyani njalo kulandelwe imithetho yedolobho. Uthi okwakhathesi kulamaphemithi okuthengisa ezitaladeni edlula izinkulungwane ezilitshumi lane 14,000, kodwa-ke uthi inhloso yedolobho leli yikuphungula amaphemithi la abe zinkulungwane ezisishiyagalombili kuphela
8,100. And, you know, I think we have a responsibility to protect the people of South Africa first. You know, we're hoping that all those 8,100 occupied bus Africans are even bigger than the law.
Sizaqinisekisa ukuthi zonke indawo zokuthengisela zithathwa yizizalwane zakwele South Africa, kutsho uMnumzana Mbundu. UMnumzana Mbundu uvumile ukuthi akukho emthethweni ukwalisa abanemvumo yokuzodinga ukuphephela kwele South Africa ukuthi bathengise ezitaladeni ngesikhathi izicelo zabo zisahlolisiswa. Uthi kukhona ukufuze kulungiswe mayelana labadinga ukuphephela abaselizweni. Leli dolobho lithi amaphemithi okuthengisa ezitaladeni azaphiwa ngokusebenzisana kogatsha lwendaba zasekhaya olwezemithetho, olwezemisebenzi kanye lamapholisa. Lokhu kutsho ukuthi bonke abalamaphemithi asephelelwe isikhathi lalabo abalencwadi zokuba kwele South Africa bazavalelwa phandle. Lalabo abangelancwadi zokuba kwele South Africa bazavalelwa phandle kwalo hlelo. Eminyakeni elithumi edluleyo, kulezi nkulungwane zezalwane zeZimbabwe ezibalekele kwele South Africa ukuyadinga imisebenzi. Kodwa-ke njengoba isilinganiso sabangasebenziyo kwele South Africa ekukhulwini sekusedlula amathumi amathathu lanhlanu 35%, iningi labantu bokuza bazithole sebethengisa imibhida, izithelo lamatamati emgwaqweni. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi uthi baqaphe ngeso lokhozi ukubona ukuthi idolobho leJohannesburg lizawusebenzisa njani lo umthetho.
Alisitendi ukuze usithole esokuthengisela kumele ube le-South African ID. Ama-South Africans lawo asuke aziqhashise awuthi to ama-migrants kwezinye iy'ndawo. If the South African is fine with renting their stall out and the migrant is happy to rent it and both of them are gaining out of this prospect, what is wrong with this?
Selokhu uqalelo nyaka kule qembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula eselihambe indawo eziningi elizweni lixotsha abakwamanye amazwe abathengisa emsikeni lisithi basuke kulezi ndawo kungene izalwane zakwele South Africa. Melesibo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
kakande ukhethe ukunanza usuku lokuqakathekisa umsebenzi wentathelizindaba ole World Press Freedom Day labafundi bekolitshini ye-National University of Science and Technology INAST kanye labe Midland State University koBulawayo lapho umphathintambo wezokwethula kwembiko umnumzana Kindness Parata afundise khona ngemithetho yelizwe ephathelane lokwethulwa kwembiko laleyo uhulumende akhangelele ukuyibumba kutsha ngenjongo yokubalimukisa ngokuqakatheka kwabakufundeleyo bebambene le-UNESCO le-MISA Zimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uMichael weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela amalungelo abasakhulayo abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba e-Young Journalist Association umnumzana Leopold Monente.
Ilanga lelinye lokukhumbula umsebenzi owenziwa zintatheli izindaba elizweni lethu ikakhulu eZimbabwe lilanga lokukhumbula ababala lokubala ababala lokubuka okunye esikukhiphayo thina njengentatheli izindaba lilanga njalo elokuqhubeka phambili lemikhankaso yethu ukuthi umsebenzi wethu sifuna ukuphutshwa kanje sifuna ukuhulumende esenzele lokhu nezinye izinto angakazenzeli zona. Lilanga lokuthi lathi sibone ukuthi sihambisa njani umsebenzi njalo singazenza sibe ngcono ngendlela yini.
Leo, indikimba yalo mnyaka iqakathekisa ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ngabakwethulela uzulu izindaba. Ubona ngani imitshina yakulezi nsuku iyasiza na emsebenzini?
Umsebenzi wethu lo i-internet isenze umsebenzi wethu wabalula njalo umsebenzi wethu sichaza labazali abalalelayo ababalayo nababukayo ungakhangela singakhela ama website ekudala sasitshela abantu umongameli Emmerson Mnangagwa uthe okwakhathesi sethithi nxa singathi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe sibeke bezibukele bebezilalele ekhuluma sosekwenze umsebenzi wethu lasiba ngesithiwa sithi ube credible yabo. So it's a good thing njalo i-internet yona isinike amathuba ikakhulu kwabasakhulayo okuziqalela umsebenzi wabo njengoba umsebenzi uhlupha lapha eZimbabwe sebenamaphephandaba abo nabo sebeqhatsha abanye abantu osekwenza ukuthi lathi i-industry yethu ithuthuke.
Njengabasakhulayo abakumsebenzi wokwethulela uzulu izindaba lihlangana ngenhlupho ezinjani elizweni?
Bramike eZimbabwe uyalwa msebenzi okusho ukuthi abasakhulayo bonke abaphuma emakholejini akula ndawo yokuthi yokubaqhatsha ngoba abadala abavele bekhona basasekhulu yabo. So also sitsho ukuthi i-internet has become their source of livelihood. I-internet sebephila nge-internet nxa bengaqalanga iphepha labo sebesenza ezinye izinto nge-internet ngoba ngesikhathi bebekhayelela ukuthi hayi ngiqeda nzihamba e-Herald bafika e-Herald umuntu angibone lokhu ekhona ngiqeda nzihamba e-newsvako.com bayathola umuntu osenewsvako.com elokhu ekhona everywhere kunjalo. Ama-opportunity abasakhulayo intatheli izindaba ezisakhulayo malutshwane sebezilungisela kuyo lokulalelwa sibi even lokho ukuthi Bramike yakuthi yathi haliyo ngifunkhuluma lawe nge-World Press Freedom Day ukalutshwane ingxoxo ezinje so sizibona ziphakathi kwabakhokhela izuji abakhokhela izinef abakhokhela imisa ngabantu abadala lawo abakhokhela o-VMCZ omazi asiziboni zibuzwa thinawo ngabe kuthiwa hhayi laba basasebancane kodwa sisasebancane njalo ngithe sibaningkodla intatheli izindaba zonke.
Awusitshele Leo, liyenelisa na ukuqhuba umsebenzi wenu loyikhululekile kungele ukuhlukunyezwa ngamaphoyisa labanye abantu liyenelisa na ukusebenza likhululekile?
Ukusebenza sikhululekile kuthiyeni ukukhuluma ukukhuluma intani ukubhala intani singenelisa kodwa okuzenzakala usubhalile kumbe usikhulumile kungahluki. Ngawunika umfanekiso kaHopochungono. Hopochungono ubekhuluma iqiniso esithi izibhedlela zethu azila azla maphilisi azla mchina kodwa uthe sekhulumile sibonile uhulumende kumbe izano PF isimlanda isithi singukuchaya sithatha lokhu singwenza lokhu isimethu se yikho okuhlupha ngeZimbabwe yakhathisa ukuthi ungakhuluma ungabhala kodwa kusasa bazakulanda bazakubaza ukuthi sena bazakwenza okunye wena uyabunga ukukhala yikho okuhlupha so nje intathe indaba ukubhala siyabhala ngoba sesiphila ngokubhala ngengeke lokubhala kodwa ngeke ungakwazi ukuthi sizafika isikhathi kumbe singafika isikhathi sokuthi abantu laba bazabuya bethi ndoda wena wasibhala kubi sizakwenza so
Lo nguLeopold Monente isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association obexoxa ecingweni lomicrobe we-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku-shortwave.
Umanyano we-European Union usukhuthaza amazwe wonke angamalunga ukuba engathengi amafutha ezimota lenye impahla kwele-Russia ngoba ilizwe leli selibhomba ngamandla kwele-Ukraine. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Reuters News Agency ibika ukuba inhlanganiso ye-European Union isifuna ukuba amazwe asemhlubulweni wezwekazi leli adinge ezinye indlela zokuthenga amafutha ezimota kusiyafika uLwezi lonyaka. Umanyana lo uthi kumele beqinise izijeziso zenoto njalo uvinjwe osomabhizimusi abadabuka eRussia ukuba besebenzele emhlubulweni lo. Bafuna kuvalwe lamabhanga wonke adlelana leRussia ngokuwakhupha ekulenjini kusigxingi seSwift. Konke lokhu kwenzakala eRussia libhomba ngamandla eMariupol lamanye amadolobho lapho sekubulewe khona abantu abaningi. Abadabuka eZimbabwe bathi kuyesabeka okwenzakala kule Ukraine. Umnumzana Mbuso Mhlanga ingcweti kwezomvikela uthi amazwe aphehla konke lokhu akumanyano we-NATO.
I-Russia ilwa ne-NATO ne-European Union. But so unfortunately ukuthi kwenzakala singathi i-venue kuse Ukraine. So Ukraine isihluphekile ngendaba yokuthi yavumela ukusetshenziswa ukuthi be venue ye World War 3. IRussia nizokubeka ngesilungu isazoba agitated kakhulu ngendaba yokuthi iNATO le European Union zibhizi zinikeza iUkraine isikhali. And that clown yase Ukraine nayo busy yavuma ukuthi kube njalo kuzofa abantu abanengi and at the end of the day iRussia izogcina isebenzisa ama nuclear weapons ngoba bebona ukuthi they are fighting a lot of forces not only one force yase Ukraine
uyakhala njalo lo mnumzana Thandazani Moyo ngokwenzakala kule Ukraine.
Isintu sithi ma indlovu ezimbili zisilwa utshani yilo olulimala kakhulu. Kufana nesimo esise Ukraine Dube. Mina ngokwami ukubona ngicabanga ukuthi iRussia le-USA bathethe iUkraine bayenza iground lapha bazotesta khona amandla wabo bebulala uZulu ongelacala uZulu ongazaziyo izinto zombusazwe. So ngicabanga ukuthi impi yase-Ukraine ama-Russians nama-Ukraine akakubona izitha ungabheka even i-history iyathi ukuthi labantu bekulilizwe lilodwa bephila kahle elizweni. So ikubonisana amandla kwamazwe amabili amakhulu bebhuqana endaweni okuhlala khona abantu abamsulwa. And abantu abamsula laba sebelimala and sebephela.
Umnumzana Sipongulube olandela ezombusazwe uthi eleRussia lenza ongaqondanga kwele Ukraine.
Siyakwazi ukuthi abantu sathi siqala abantu babethi kuzaphela kodwa mina ngangibona ukuthi vele kuzaphela nzima. Njalo abantu abaningi baye besithi abantu basola iNATO, basola iUSA, basola. But kulesi simo esikiso kumele sisole iRussia engene elizweni elizimeleyo. Yalidubula, yalibhomba, yenza yonke into. singayisoli USA sisolo NATO sisola amazwe lawa ngabakwenzayo kwamanye amazwe ngoba ngezimiso vele abalazo ngamanye amazwe but ukusola kwethu USA akutsho ukuthi iRussia isimsulu iRussia lesi simo se-Ukraine iyo vele ichophe ilizwe yangena phakathi kwelizwe siyabona amazwe iZimbabwe nxa nje kungakhulunywa ngokuthi amazwe angenele iyatsho ukuthi i-sovereign state ibisisima amanye amazwe ame ngoba i-sovereign state so elinye ilizwe elingenele i-sovereign state lidubule litshele okokwenza abantu babukele amanye amazwe siyakwazi ukuthi abukele ngendawo yokuthi isimo sawo laso agoqa izandla ngomthetho kodwa yimbi into eyenze eRussia njalo izasithelela sonke njalo sesibone vele imithelelo ifuel isayibona ukuthi ikhwele njani ukudla kukhwele njani kanti sengikhuluma begoli i-cooking oils almost 100 rand from 50 something rand i 2 liters
elemelika okwamanje lidinga imali kudalele Congress edlula amabhiliyoni angamathumi amathathu $33 billion yokunika ele Ukraine ukuba lithenge izikhali zokulwisana nale Russia akwaziwa ukuba impi le izaphela njani. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sicubungula okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Namhla kuhlandla lapho isikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomnumzana Phanyeka Karimanzira osehlala kweleBhilithane.
Mina ngabuya lapha e-UK ekupheleni kuka-2006 kutsho ukuthi sengile minyaka elitshumi lahlanu ngilapha e-UK. Impilo yakhona lapha ngathi kuyasetshenzwa kakhulu. Iningi labantu basebenza imisebenzi emibili esingathi yi-main job le-part-time. Silutshwana isikhathi esokukhwejisa kumbe sithi i-socializing ngesiNgisi. Ngaphandle kwe-rent, le-council tax, logates, lamanzi, into zalapha zichiphile. Ikakhulu ukudla kulabo abafuna ukuthuthukisa imfundo yabo ithuba likhona lokuya e-university kumbe lokwenza ama-course aphezulu nxa ungasebenzi uhulumende uyakubhadalela i-rent le-council tax aphinde akhuphe imali yokuthi ukwanise ukuziphilisa esingathi ama-social services akhona akulani lokuthi kawusebenzi into ezokuthi uphile impilo edecent uyazithola i-transport, i-health, konke ngathi it's first class. Ungagula ezibhedlela kuye kukhona konke okufunakalayo imishina lani odokotela amanesi konke kwenele yikho engakutsho ngempilo yalapha e-UK ma sesikhangela silinganisa le mpilo yasekhaya eZimbabwe hayi kuchiyene kakhulu impilo la eyalapha e-UK ngathi ingcono kakhulu
nxa kuyikuthi eZimbabwe kungalunga kube lobubelo kwezomnotho elizwe ungabuyela yini
kungalunga eZimbabwe ngiyabuyela ngigijima ngiyafisa kakhulu ukuthi ngibuyele eZimbabwe kodwa kumele kuqale kube lenguquko ngitsho ngikhuluma ngezombangazwe ukuhlunguluzwa kwabantu ilungelo loluntu ukuba umuntu ebe ngokhululekileyo ukuxotoza uhulumende ma engathabi ngokuthi ngombuso okhona esingathi ama-human rights kube le-democratic space kungaba njalo hhayi ngiyabuyela ngigijima kodwa ma kungala nguquko ikakhulu kwezombangazwe hhayi angibuyele
kukhona yini okufundileyo khona ngapho e-UK obona ngani kunganceda eZimbabwe okungadingi imali eningi ukuthi abantu bakwenze.
Ngifunde okuningi okumaqondana lo msebenzi wami esingathi i-profession ngesiNgisi. I-profession yami international trade ibalisela into ezinjenge-economics, i-transport, i-shipping le-business administration. Ngifunde okuningi lokho ngabuya lapha e-UK njalo ngilokho ngifunda ngisiya phambili.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani impilo yakhona ngapho kwele United Kingdom injani ebantwaneni kakhulu abazalelwe khona ngapho bona belabazali abeZimbabwe baphila njani ubona njani
impilo yalapha ikakhulu ebantwaneni abazalelwa lapha? Hayi, mina ngithokozisi ngoba abantwana vele bathanda ukuya esikolo besesibancane kakhulu esingathi yi-nursery. So uzathola ukuthi khona umntwana ufunda isikhiwa isikhathi sonke, isikhathi sokuthi afunde ulimi lwethu, afunde isintu. Silutshwana ngoba uba labazali intambama kuphela, sebevele emsebenzini. So hayi, ngendlela naleyo mina impilo yabantwana yalapha ngibona ingalunganga. Njalo kuyahlupha ukuthi umntwana umkhuze lapha, akuvunyelwa ukutshaya umntwana kumbe ukumkhethisa kakhulu engaze abone ngani uyamhlukuluza, ayakhwamisa ukukucelela uboche. So uzathola khona ukuthi khona abantwana balapha mina impilo yabo ayingithokozisi. So
lowo ngumnumzana Phanyika Karimanziwa, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilitshane.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokuthi iningi labantu liyaswela imota zokuhambisa, njalo uzalungisa lolu hlupho ngokusungula uhlelo olukhangelelwe ukuqeda lolu dubo. IJohannesburg selethule umthetho ohlose ukuthi zonke indawo zokuthengisela ezitaladeni kulelo dolobho zithathwe izizalwane zakwele South Africa. Umanyano o-European Union usukhuthaze amazwe wonke angamalunga ukuba engasathengi amafutha ezimota lenye impahla kwele Russia. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.